ndaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 14 kuMabasa 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokusiba sobala ukuthi umnumzana Nelson Chamisa nguye ozakhethwa ukukhokhela ibandla le MDC kumhlangano weCongress. Imbiko wesikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba eyokuthi iGugurawundi yayimpi isolwa ngabanye.
So you find that nxa ikhuluma esitsho njalo uyanihlambaza ngumuntu okukhohlakaleyo owazi ngempela sikile ukuthi khona laphana kwakubulawayo edistenceless somebody umuntu wayesiyabulawa ngebayoleni thina abanye into lebi siphelile yithi le so sithi kayenziwe ngendlela efaneleyo.
Sizalethulela impumela yemidlalo yenguqu yesigaba se-PSL edlalwe lamhlanje kundawana zelizwe ezithiyeneyo. Zonke lezi ndaba lizazizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Sokusiba sobala ukuthi umnumzana Nelson Chamisa nguye ozakhethwa ukukhokhela ibandla le-MDC kumhlangano weCongress ozenziwa ngenyanga ezayo eGweru. Kuzigaba eziyisikhombisa esezikhethe amabizo alabo abazancintisa kumhlangano weCongress, igama likaChamisa yilo eselikhethiwe ukuba ngumongameli. Sikhuluma nje isigaba seManicaland siphakathi kokukhetha. Kodwa umbiko esiyitholileyo ithi bakhona kade bekhonona ngokuthi kuvunyelwe ukukhetha abanye abangelamandla ukukhetha. Isigaba seManicaland isigaba esake sakhetha usibalukhulu webandla umnumzana Douglas Monzora ukuthi ancintise kukhetho olwedlulileyo lapho okwamangalisa abanengi ngemva kokuba uMonzora owayengakhethwanga izigaba ezilitshumi lanye waphenduka banguye wanqoba uChamisa. Sibuze isiphathamandla sohlangothi lwe-MDC olwe-MDC Veterans Association umnumzana Swithan Chirowodza ukuthi ahamba njani amalungiselelo omhlangano weCongress.
Bonani kuhamba kuhle ezindaweni zonke lapho kube le mbambeko lapha kobulawayo kulama-DCs angakapheli. Kodwa kwezinye indawo ayikuhambe kuhle. Ngibona ngani omgqibelo ozayo wonke ama-province abe selokhu.
Kuyini okuhluphayo kobulawayo?
Kulama-DCs amalutshwane angaqedwanga awawumele enziwe. So kube lelokhu zenini lokuphuza kwaselakalimen power.
Siyabona ukubana ama-province wonke asekhethile akhanya afuna ukuthi umongameli kube ngumnumzana Nelson Chamisa. Ubona ngani ikhona yini eyodwa ezakhetha ongayisiwe Chamisa?
Kusoke kwenzakale khonokho ngoba ungakhangela iCongress ka-2014 umnumzana uChamisa wathola ama-nomination kuma-province wonke kwasala iManicaland. Kuthe sokufika i-nomination eManicaland bamcambela amanga umfo kaChamisa bathi yena ukhombe umnumzana uTsvangirai ngomuno. Kwaba yinto eyayenza ukuthi ibizo lakhe libe libizo elingahlambulukanga leso sikhathi. So ngakhangela nawo iCongress ka-2019 bona labana ababekhamba amanga ngabakho sebehlulekile. In fact abantu sebekwazi ukuthi no kula bakhona abaqamba amanga. So ngikhuluma namhlanje uzabona ukuthi iManyikaland izakhetha uMnumzana uChavisa. Singayema emasingo amadistrict wonke vele asevotile kwakathesi. Amadistrict vele alungisele ukuthi asekele uChavisa. So nxa ngibona vele akula province ezayekela ukuvotela uMnumzana uChavisa.
Kubasekeli lapha siyabona ukubana amanye amaprovince akhethe uMnumzana Welshman Ncube. Kodwa amanengi kawamkhethanga asekhethile. Manje pho nxa inkokheli sikhethiwe akusoze kube lohlupho na lokubana abantu abavela esigabeni semandebeleni abakho kunkokheli emqoka.
Ye mbona ngani kungaba lodubo. Kodwa ke into enginanzeleleyo ukuthi uMnumzana Welshman Ncube kazanga khankase kakhulu ezindaweni lezi lapha asele inhlanhla khona ngoba njengamalunga evazi silama chapters ethu agcwele yonke indawo abantu ade becela ama nomination kithi siyabazi azange sithole ilokhuzeni ngathi i request ebantu indaba abasekela uProfessor Welshman Ncube.
Hello ke ngumnumzana Swithan Chirodza isiphathamandla senhlanganiso ye-MDC Veterans Association ubexoxa icingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba uthi isiga segugurawundi sasiyimpi hatshi umphuqazwe. Ujaramba wethulela amazwi ngemva kwengxoxo kaMnangagwa lomsakazo weZBC ayenze izolo lapho agcizelele ukuthi udaba lwegugurawundi kumele lukhulunywe kusegcekeni kungela kwesaba. UMnangagwa wazise njalo ukuthi uhulumende wakhe unakekela uMnumzana Robert Mugabe athi useSingapore lapho ayelatshwa khona. Uphinde watshela umsakazo lo ukuthi kabambelanga nhliziyo elukhuni uMgabe lomkakhe uGrace lanxa bamhlukuluza ngesikhathi besembusweni waze wabaleka elizweni. Uthi lokhu konke ababekutsho kwakungamanga ayeqanjwa ngabanye abantu ababefuna ukuthi asuswe esihlalweni. Sixoxe lowalwa impi yenkululeko uMnumzana Maxim Kandla sambuza ngamazwi kaJaramba.
Jaramba, I think ngalezo nsuku wayevele ekhona lelapha ethengisa khona amatomatisi akwazi vele ngakho laduzane lendaba yona leyo ngobana nxa ngakhuluma ukuthi khona kwakule mpi eyayiliwa both sides ukhuluma ngento ezika-1979 early 79 mid 79 kusiya emuva kubo 75 lapho kwaqalisela khona ungazali impi sichisa sokulamagorillas izi lokho akukhuluma kwegugurawund lokho kuthona hayi impi kwakule mpi yakula gugurawund eyake yahlangana the exchange of fire lama dividends kumbe lama exzipro whatsoever ababe deploy kuphansi laphana ngobana those people were deployees ababe fakwe njengamabomo laphana babengasoba kankomo kumbe izaphu bakhona bagijima besiya khona kuphela besizwe ngazani kunabanye babo khona ngale bafika labo baba ngama-victims for the same abantu bona labo ababecabangula ukuthi khona ngama-exzipro cadres. So you find that nxa ekhuluma esitsho njalo uyanihlambaza umuntu okukhohlakaleyo owazi ngempela sibili ukuthi khona laphana kwakubulawa a-defenseless somebody umuntu wayesiyabulawa nge-bayonet thina abanye into le besiphelile kithi le sesithi kayenziwe ngendlela efaneleyo xa ekhuluma esitsho njalo uvusa amanxeba abuhlungu kakhulu sicina siba ngabantu abayathukuthela kube kathi into libingezani sisungulwa kuhle ukuthi khona ikhulunywe ibone ukuthi ikhanjiswane njani abantu bemumathisane umlotho lokho okukhulumayo lokhu yangayikuwumana ngumuntu lwana simbalela nje ukuthi ukhohlakele ukhona laphana nje vele khona bana ngumthengisi omkhulu ngoba ngo-FG40 lwana umuntu lwana angikwazi ukuthi kanti yena upresident umthiyelani lokhu ekhona laphana ngumuntu we-G40 lwana nxa singafuna ukuthi sikhulume ngeqiniso ngumuntu lwana nje othanda ukubona isizwe sisiwa kabambanisa abantu. So kungameva kuhlungu lezilonda azivulayo zona lezi uthi khona kwakule exchange ufaya inhlamvu zazisuka ngale ezinye zisuka ngale ngathi
lapha ngathi khona ukuthi kwaba ne exchange of fire.
Bona labo okwakuthiwa ngama dissident njengoba sicho kubana abazange bake bahlangane la mabutho eGugurawundi bengathiwa yini
akabazange belisane nohulumende wenzani kulabo gwesela nobo gayigusu abantu bayavele besazakala ukuthi balapha individuals it was not even a section ababe ngatshonakala behamba bengutheni kumbe beba ngakanyane kwakuyi ngabantu nje babehamba ngibedi bengu-5-3
Alo-ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ebesixoxa laye ecingweni ekobulawayo. Okwamanje-ke sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikaMike Hobe.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sixoxa nomnumzana Charles Nyoni yena ongusakhulayo olwela ilungelo loluntu sixoxa mayelana lo dubo olukhona elizweni olokuthi abatsha abaningi sebethatha izidakamizwa ngenjongo yokuthi bafise ukukhohlwa inkinga zabo sifuna ukuza ukuthi ubudlelwano ukhona na phakathi kwalokho njalo isimo somnotho eZimbabwe sona esingamanga kuhle mnumzana Nyoni ngiyakwamukela kuhlelo unjani
Ngiyaphila kunjani nawe mnumzana? Ngiyabonga ukuba nami kuhle.
Hayi, thina siphilile. Mnumzana Nyoni, siyeza ukuthi abontanga abanengi sebeqala ukuthatha izidakamizwa, bebhema insango, bephuza lokho abathi yibronko ngezinto ezithiyeneyo. Injongo ngeke ukuthi bakhohle inkinga zabo. Wena uthini ngalokho?
Iqiniso leli sibili ukuthi ontanga sebephatheke kuzaba lezi ezokuthatha izidakamizwa. Lokhu nje kutshengisa okusegcekeni ukuthi ilizwe lethu kalimanga kahle ngoba alilanto eyokwenza njalo kayinamsebenzi yabontanga ukuthi ontanga bathole okokuyenza ngoba nxa sikhangelisisa kuthiwa abontanga balamandla amaningi ngoba basethengwa ngabontanga seke ngasela umsebenzi wokwenza bathila sebethatha amandla awo sebewafaka entweni ezingayithize njalo entweni ezibakhambanisa impilo yabo.
Abanye abantu bathi njengoba isimo somnotho asimanga kuhle eningi labontanga sebebona ngani kungcono ukuthi bathathe izidakamizwa ngoba bayakhala besakula msebenzi wena yini umbono ngalokho
alokho vele ayisondaba esingakhuluma ngayo ngoba indaba yokuma kwelizwe endabeni zomnotho isibe sikhathi kusukisela ngabo-1990 vele into ezingamanga kuhle abontanga beshela ukuthi beyinda lokhu vele into esesiyazi njalo into esiyaziyo ukuthi iyenzakala nsuku zonke kokuthi kathesi asisamangali ngoba wonke uhulumende lo owayekhona kudala lalo osekhona kathesi sebehlilekile ukuthi bashintshe indaba zemnotho waleli kulelizwe okuthi abontanga bathwele emthini ungakhangela abanye abontanga kusukisela beqeda isikole kuze kube lakathesi sebe lama-20-25 years eqede isikole but kazake nje athwele ngitshele phezulu so akula ntinye angayenza ngaphandle kokuthola ebebambika intaba zenzethatha izidakamizwa
awungitshele-ke Charles njengoba abatsha bekhala besithi izinto azimanga kuhle elizweni akula mali imisebenzi ayikho imali yokuthenga izidakamizwa bayitholaphi le mali
izidakamizwa-ke lezi nje imali ewuzithenga ayisonto ezidirayo kakhulu njalo imali abayitholayo le efanana leyokuthengisa emgwaqweni kumbe eyokugezisa izimota kumbe ekucela nje badalini lasebanganini yimali abayisebenzisayo ukuthi bathenge izidakamizwa ngoba akona okuyimbodlela okuyi-1 bakuhlalela beyi-4 beyi-5 bekunatha nje lisintana ngoba babe bengenayo imali yena imali yokwenza lokhu nje kabangeke bayishiyela ngoba babe beyidinga beyikhanda ngandlela bangafani sebezenza
Sike saxoxa labatsha abasebenzile inhlanganiso ezithiyeneyo ezile njongo yokuthuthukisa abatsha elizweni. Bona bathi bakhona abantu abahamba emalokishini abaqatsha abantwana abancinyane ukuthi bathengise okudakayo kanye lezidakamizwa. Abatsha laba abathengisa izidakamizwa bangabanjwa ngamaphoyisa babopha bona, hhayi umuntu omqatshileyo. Lokhu kungaba kuliqiniso na njalo kuyini okumele kwenziwe ukuze abatsha laba bathole usizo?
Liqiniso sibili le yinto eyenzakalayo njalo ayenzwa ngumuntu ofana lami ozihambekayo kumbe oziphilela impilo yokujulisa yinto eyenziwa yilaba abantu abakhulu esibathi aba-influential ngesilungu into okumele iyenziwe njalo into okumele iyenziwe nguhulumeni yokuthi uhulumende kumele adingile ubudanga into ezokwenza athiyane lokusebenzisa umthetho athekane lokusebenzisa indaba zamapolitiki ezokuthi kungaba nemali emabhankini abodanga kusinga sokusetshenziswa indaba zamaphathi ukuthi laba abathole imali laba abangathole iphathi labathole imali ngoba nxa sikhuluma ngabontanga sikhuluma ngomntwana wezimbabwe kungafelani ukuthi igqoke ibhathi lephathini.
Hayi mnumzana Charles Nyoni, siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu labantu.
Lami ngiyabonga kakhulu mnumzana ngokuba nami kuhlelo.
Nangu mnumzana uCharles Nyoni ongomunye wabatsha abalwela ilungelo loluntu. Zulungandaba litheni ngodaba olukhona egudwini lamhla? Asixoxeni kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3BIGMYKE3 yoni username yami. Ngifisa ukuzwa kini njalo ukuthi zikhona na ezinye indaba eziphathelane ngabatsha elizifisa ukuthi sizithinte la kuhlelo lwethu lwabatsha. Nxa zikhona lingangibhalela umlayezelo kuTwitter njalo kuInstagram. Kwanelo kwalamhla, olibalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike. Zwakazo muhle. Bye bye.
Zwenana masiba
wenziwe mandla.
Yena baba mkhulu
masiba
babelo bola.
Ukuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu izinsuku zonke. Lamhla ngikhuluma loNkosazana Sikhathele Nyathi. Mamdluli kunjani mama?
Ngiyaphila dukele njani?
Hayi siyaphila, kunjani khona ngapho ke okhona?
Sizululiyana lezi nsuku.
Ye, wena uyingcwedi ke kwezamasiko, uyakwazi ukunenge. Sike sixoxe nje lamhla sibabili ngakhona ukuthi nxa intombi zizuza ijaha, okokuqala kumele yenzeni?
Kumele bayazane bona ngokuba yibo kwabo. Nxa sebeyazanile laphana esintwini, esindebeleni sakithi, kumele ukuthi ijaha, nxa kuyukuthi ngempela ngempela lifuna ukunithatha, into yokuqala liyanginika noma iyembe noma ikepesi noma yini nje ayijwayele ukuyigqoka, ukwenzela ukuthi nxa kuyukuthi kumbe ngizithwele, nxa bembuza ukuthi nxa ebuya labakibo bebuza ukuthi uyamazi yini lo muntu, abangikhaya bembuza ukuthi uyamazi yini lo muntu, ngithi ye umazi ngani, sizakwazi ngani ukuthi uyamazi? Kumele ngitho ukuthi isikipa lesengisigobileyo nesakhe. Bese beyabuza-ke abangakibo ukuthi liyasazi yini lesi skipa, labo bevuma ukuthi ye isikipa lesi yasazi kumbe ikepesi le ishayasa.
Nxa yena sefisa ukuthi ayakibo kajaha, umuntu aqala ukukhuluma la ivele ngibani?
Nxa kuyukuthi ngile jaha liyafisa ukungithatha, umuntu engihamba ngisiyamtshela ukuthi sengithole ijaha lifuna ukuyaziwa ngikhaya kum-e, khona ngisho njalo ngoba indoda iyeqala ukwaziwa, lifuna ukwaziwa ngikhaya, umuntu engixoxa laye ngu-anti wami ubabakazi ngesiNdebele kumbe umalumekazi.
Kodwa nxa ungela malumekazi ugcina usenzani?
Ungadinga nje umuntu omdala ongumakhelwane othembekileyo esigabeni ongeke akutshelele eceleni umazi zanti, phela uyakusenzela ukuthi ayazise abadala. And then kulokunye futhi esikwenzayo esintwini ukuthi nxa singavumelana mina le jaha anti u-anti kumbe omunye umakhelwane uyabe sevele sekwasini le jaha, nxa singavumelana le jaha ukuthi kwesinye isikhathi ijaha liyabe lingalamali yokuzovela kumbe lingaka angazi ukuthi kuyabe ngingakubiza ngithi uyabe ngakakwanisa izinto zonke ezikwanileyo, into eyenzayo uyabuya lapha ngikhaya aze sizokhulumisana ukuthi uyafuna ukunithatha. And then into esiyenzayo siyasifaka imali ngaphansi komqamelo kumbe ngaphansi kwecansi ngitsho njalo. And then bese ngiyalayela umna wami oyintazana ukuthi imali leyo ungavuka ekuseni uyihambise kumama nobaba. So umna wami lo uzathatha imali ayihambise ebazalini bakhe. Abazali bami nxa bebona imali leyo bazahle bebekwazi ukuthi kutho ukuthi ukhona lapho engiye khona le jaha. Labana abakibo kajaha ngale bazathuma umuntu ayefikela noma kobabakazi noma komalume ukuthi idingela nini ngapha.
Kube sokudingwa-ke khonapho, kudingwa njani manje?
Nxa sokudingwa-ke phela laphana ukuthi idingela nini ngapha, kutho ukuthi yena lo abafikele kuye besiyakhuluma ilizwi lokuthi idingela nini umamdluli ngapha, nguye oselidombo ke lo, nguye osezako ngithunyiwe lapha ngabakoDube banithoma ukuthi lidingele ngale kibo. Bona abangikhayi basebezaphendula amazwi bephendula omuntu onguye othunyiweyo ukuzokhuluma ukuthi idingela nini ngapha, ukuthi bona bafuna kwenziwe njani. Njengokuba phela umntana wangale uDube ufohlile, anti ngiwufohle umuzi lokho.
Kuba khonapho-ke mamdluli,
yiso into sangikhona esiNdebeleni engisaziyo nje ukuthi nxa singabantu, njengoba singabantu besiNdebele, ukuze singalahlekelwa yimvelaphi yethu, asibafundise nini abantwana noma kusemadorobheni, umntwana angaphongi ukuvuka nje esehlezi komakhelwane ngale ha vele seyenzile soku right sokwanile kulandela isintu dube noma kusedrobheni noma kungaphi asisilandele nini isintu sethu sifundiseni abantwana bethu abangamankazana ukwenzela ukuthi sisasa imizi abayiyakhayo ibe imizi eqinile wonke labangabafana ungadelelwa ngumntwana ekhaya umntwana kabe kwazi ukuthi nxa kuyukuthi ngempela ngempela ijaha leli liyamthatha isintu sibuyakuqala ukwenzela ukuthi into zakhe zonke zihambe kuhle zona izinto zokuthi imali noma ngaphansi kombhedi imali iyasala noma ngaphansi komqamelo imali iyasala lakhona okuyana okokuthi nxa ethwalishwe ngumfana akhulumela lijaha leli lalo libe kwazi ukuthi kumele linike intombi something yalo eligqokayo ukwenzela ukuthi nxa sekubuya laphana bezokhuluma ngesisu kube lobufakazi bokuthi ngempela ngempela ngesakhe nangingijeliyeni uyayibona.
Yes, siyamuzwa uMamdluli lapho uyakhuluma sibili. Ngithathele ithuba ukuthi mbonge unkosazana Sikathele Nyathi uMamdluli ukhona ngale ke kwele Botswana. uMamdluli ingcwethi kwezamasiko esintu. Sibonge kakhulu uMamdluli ungathina kusasa.
Umbonile lamdluli.
Hayi ke walamhlasima lapha ke uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Oliver lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba ogibs tube lilale
lobo logogo
senziwe
kangele zinyezi
siyo
wagcina masiko
senziwe
kangele manyama
sina masiko
bayawagcina masiko
senziwe
owawo senziwe mandu
masiko
owawo senziwe
senziwe
abadala
abatan.
Yekudivana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama ngutungamile inkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Siyahlangana njalo balalela abathandekayo. Namhlanje sikhangela ilizwi lenkosi encwadini yezenzo zabapostoli. Siyakhangela uverse 59:60 lesahluko sika 80 verse lokuqala. Kufundeka kanje. UStefani bamkhanda ngamatshe ekhuleka ethi, Nkosi Jesu yamukela umoya wami. Wayeseguqa phansi wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Nkosi ungababaleli lesi sono. Eseshilo lokho walala ubuthongo. Chapter 8 verse 1. Kepha uSawuli wayevumelene nabo ngokubulawa kwakhe. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, namhlanje ntambama ngithe sikhumbuzane ngelizwi lokuba ngufakazi walokho okwenzakalayo. Zikhona izikhathi lapho esifakaza khona ngoba sivele sizimisele ukufakaza ngalokhu kuyake kusenzakala, kuze kuthi lanxa sesibizelwa ezinkantolo emthethwandaba ubana sinika lobu bufakazi sibunike ngakugunya ngobana yithi esiyabe sisazi. Kodwa-ke kule ndaba ungayikhangela kahle kule ndoda igama layo kuthiwa unguSawuli. Ungaqansala kancinyane indaba le ekukhanda kaStefani kuzafica ukuthi laba ababefuna ukumkhanda ngamatshe uStefani bakhumula iingubo zabo ezazizabaphambanisa emsebenzini bazibeka ezinyaweni zensizwa le kuthiwa unguSawuli. Chapter 8 verse 1 uthi uSawuli wayevumelene nabo ngokubulawa kwakhe. Yibo bufakazi engifisa ukuba sibukhangele okwemzuzwana le elandelayo. uSawuli wayekhangele wabona konke okwenzakalayo ababekwenza uStefani bemkhanda ngamatshe. Yena uSawuli wayengathi, mina angiphosanga ilitshe, angimjikijelanga, angimlimazanga, angikhiphanga igazi ngoba kawulato engalwenzayo. Kodwa ilizwi lithi uSawuli wayevumelane labo ukuthi uStefani akhandwe ngamatshe abulawo. Baningi abantu ababona ububi usenzakala bangenzi lutho ngakho, kodwa lithi ilizwi nxa ukhona usenziwa ububi uvumelana lakho. Baningi abantu abahlukumezekayo abalimalayo enyameni lemphefumulweni, abanye sikhangele sibukele sisithi akulani lathi. Inhliziyo yakho nxa ivele ivumelana lalawo babantu abenza lobo bubi, lawo uyingxenye yakhona. Singathi thina-ke nangu uSawuli wakukhwabitha, wakukholisa ukuklabalala lokuqhatha kukaStefani. kodwa ke ngubani wayesese nguSawuli. Indaba le ungayilandela uzafumana phambili yena lo Sawuli waguqulwa ibizo waba nguPawuli esinanzelele ububi balokhu ayekwenza. Nanzelela okwenzayo, nanzelela okubonayo, nanzelela okubukayo. Xa kungokubi uyayela ukuphamisa ilizwi lakho lawo uyingxenye yalobo bubi. Nkulunkulu asize sibalekele uba ngofakazi bezinto ezimbi. Xa ulutho lulubi asiphakameni sikhulumeni singayekeli abantu belimala belinyazwa thina esikholwa sikhona.
Akuyiphethe
asikhulekeni. Baba Thixo engcwele, sinike umoya umelande iqiniso izikhathi zonke. Singabi ngofakazi bezinto ezingayisizo. Wenze ukuthi uze usiguqule la magama ethu. Asuke kokuba ngoSawuli, sibe nguPawuli, xa sisenza izinto ezinhle. Ebusweni bakho, lebusweni babantu bakho. Uzube lathi, sukela manje uzibona phakathi. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silofundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Ake sikhangele impumela yemidlalo yePremier Soccer League edlalwe lamhlanje kundawana zelizwe ezithiyeneyo. Iwange 2 Ngezi 1, Herentals 2 Yata 2, kuthi iManica Diamonds 2 leTriangle 2.
Awubuthele kancane wemzulu ehenkipi papalaza. 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 Bemalume engelu thandu tjwala. Bemalume engelu thandu tjwala. Bemalume engelu thandu tjwala. Bemalume engelu thandu tjwala.
Ekuseni ngamabhiya ntambama ngamasese akubuthele kancane wemzukulu. Hayi sigqiba ke uhlelo lwethu lengoma leyo emnandi. Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Sokusiba sombala ukuthi umnumzana Nelson Chamisa nguye ozakhethwa ukukhokhela ibandla le-MDC kumhlangano we-Congress kunyanga ezayo. Imbiko yesikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba ekuthi igugu rawundi yayiyimpi hathi umbhuqazwe isolwa ngabanengi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje.
Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.